siyabonga Mavela Silojonga lichona njani mthwakazo muhle siyalamukela ku studio 7 ngomvulo mhla ka 27 ngonhlangula 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo ngontungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Umkhokheli webandla leMDCT umnumzana Morgan Tsvangirai usebuyele ukuya kwelatshwa njalo kwele South Africa. Njalo useze waveza ukuthi ulemvukuzane yamathumbu.
Kodwa nxa ngabe isihambe izingelide emzimbeni kumemethekeni kuba nzima ukuthi uyisise noma nangabe uyayisusa kumbe uyayisika kumbe uyayenza i-operation.
Abezokholo bayatshengisela besola isifungo esenziwa ngabantwana besikolo i-National Pledge besithi umphathintambo wezemfundo umnumzana Lazarus Dokora kasuke esihlalweni. Kubotshwa abasakhulayo kobulawayo betshengisela phezu kodaba lokuhlala ehoteleni okwesikhathi eside okwenziwa ngomsekeli kamongameli umnumzana Phelekezela Mphoko.
Sibotshwe lamajaha singuthelufu basifakile entolongweni abanye abangu-30 besebephandle bangena thina singuthelufu lapho abathethe khona amadithi bethu.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umkhokheli webandla leMDCT umnumzana Morgan Tsvangirai yena oselesikhathi engezwa kuhle emzimbeni namuhla uveze ukuthi ubulawa ngumkhuhlane wemvukuzane yamathumbu i-colon cancer. UTsvangirai uthi ubanjwe umkhuhlane lo ngodokotela ngenyanga edluleyo wasesiyahlinzwa kwele South Africa lapho abuyele khona ngempela viki ukuyaqhubeka ngokwelatshwa nge-chemotherapy. Embikweni wethu lenamuhla uTsvangirai uthe ukubone kufanele ukuthi azise uZulu ngesifo esimdlayo ngoba engumkhokheli wabantu. Uphinde wabonga umkakhe kanye loZulu weZimbabwe jikelele ngemithandazo esithi uzimisele ukulwisana lalomkhuhlane ngazo zonke indlela. Umsekeli kaTsvangirai unkosazana Thokozani Kupela uke wahlaselwa imvukuzane yevele eminyakeni esanda kwedlula kodwa welatshwa waphola. AbeMDCT bathi ngokwazisa uZulu ngomkhuhlane wakhe uTsvangirai wenze into enhle kakhulu emele ibe ngomzekeliso kumongameli Mgabe yena ohlala etshitshela phetsheya ukuya kwelatshwa kodwa kungazakali ukuthi ubulawa yini. Kona kuqakatheke kanganani ukuthi umuntu ahlale kwazi ukuthi impilakahle yakhe imi njani. Sixoxa lodokotela umnumzana Joshua Spanda.
Kubaluleke kakhulu ukuthi umuntu njalo nje ayo hlolwa ukwenzela ukuthi mangabe iyaqala imvukuzane lapho eqala khona kube le ndlela zokuthi ilatshwe ise ingakazi memetheke, ngoba nxa ingakazi memetheke kuyandisa ukuthi kube nezindlela zokuthi mhlawumbe ingasuswa nje sithi ngesilungu i-cure iphele nje emzimbeni completely. Kodwa nxa ngabe isihambe izingelide emzimbeni kumemethekeni kuba nzima ukuthi uyisise noma nangabe uyayisusa kumbe uyayisika kumbe uyayenza i-operation kuba problem enkulu ngoba iyabuya ivele futhi kwezinye intanga eziyabe sezikwenye indawo. So kuqakathekile ukuthi ngokuya kwesikhathi ngesikhathi umuntu ayehlolwa udokotela amcheck-e nje zikhona ezinye imikhakha yemvukuzane eziziveza ngaphambilini zingakaze zimemetheke ezihlanganisa imvukuzane yevele kubomama, imvukuzane yesibeletho kwemlomo wesibeletho okuthiwa yi-cervix nemvukuzane ye-prostate etholakala duze kwesinye somchamo. Zonke lezi ziyakhona ukuthi umuntu ahlolwe kuseselesikhathi kube le ndlela yokuthi zivimbakale zingakaze zimemetheke kakhulu.
Yiphi imikhakha yemvukuzane dokotela ongathi ivamile kubo baba?
ngathi nje imkhakha yemvukuzane ivama ngosendo lokuthi umuntu ungumhlobo muni sengiyasho ukuthi ungumlungu noma ngumuntu obuya eAsia emaChineni noma umuntu obuya kwelamandiya kulomehluko esingathi kulandelana le genetics le race yomuntu kodwa kube sekusiba lalezo ezingathi nje zivamile imhlobo yonke yabantu ngoba ngumuntu omnyama olapha eAfrika ongumuntu ovela kwezinye indawo so inhlobo zemvukuzane ezivamile kubo baba zihlanganisa imvukuzane eprostate okuthiwa iprostate inyama etholakala ngaphansi komlomo wesinyo somchamo kule nyama etholakala lapha enomsebenzi wayo ethi umuntu naye ekukhula inyama leli yavuvuka bese kuthi ngemva kokwesikhathi ibisi zitshintsha ibisi siba yi-cancer kubese kusiba lezinye i-cancer nje ezitholakalayo esingathi ye-colon kumbe yethumbu kumbe yama-intestine amancane okuthiwa i-small intestine kumbe ithumbu elikhulu okuthiwa i-colon lezo lazo ziyatholakala ngitsho kubo baba lakubo mama kodwa ekutholakaleni lapha into ekhona ikuthi kuyasekusiya ukuthi umuntu uphila endaweni enjani emfaka engozini yokuthi angayithola udla umkhakha wokudla okunjani kube sekusiya futhi lokuthi umuntu uzalwa kuphi uthola ukuthi kwenye ifamily imdlavuza ona lo mkhakha wekhensa ugcwele otholakalayo njalo and then ikhona eminye futhi engatholakala kubo baba imkhakha yekhensa ehlanganisa ikhensa yesikhumba especially abantu abamhlophe ukuhlanganiswa labo abantu abalejabe elimhlophe kakhulu kodwa bemnyama.
Lo ngudokotela Joshua Spanda sixoxela ekwele South Africa. Sizaqhubeka ngalingxoxo kusasa lapho uSpanda azachasisa okunenge okuqhakathekileyo elimele libe kwazi ngomkhuhlane wemvukuzane lithiye indlebe. Aba mabandla ezokholo namuhla abatshengisele ezitaladeni zeHarare bekhonona phezu kwesifungo esenziwa ngabantwana besikolo malanga wonke iNational Pledge besithi umphathintambo wemfundo yeprimary lesecondary umnumzana Lazarus Dokora kumele asuke esikhundleni. Kubika uMavis Gama.
Abazokholo lesiKristu laba bebegiya behlabela ingoma zokholo bephethe iziphambano ezenziwe ngamaplanka ngesikhathi befola bekhokhelwa inhlanganiso yePrayer Network Zimbabwe. Lokhu kufola kuza ngemva kokuba amakholwa esiKristu la engazange athole impendulo ngemva kokusa incwadi yesikhalazo zabo besola lesi sifungo mhla ka 18 kunyanga edluleyo lanxa ayenikeze abogatsha lwezemfundo amaviki amabili ukuba enze lokho. Inkokheli yalabo kade befola iye yayanikeza ugwalo lwezikhalazo phezu kokungaphenduli kweziphatha amandla zogatsha lwezemfundo kweya kuqala kodwa umsekeli kamphathintambo kulolu gatsha lwezemfundo yeprimary lesecondary uprofessor Paul Mavima ozitshele ukuba kungekho angakutsho phezu kodaba olusedale lomthethwandaba okuyinto umsekeli womgcini sihlalo enhlanganisweni yePrayer Network Zimbabwe umnumzana David Takaruza ethi ingabajabulisi limpendulo.
Into emangalisa lapha yiyo ethi yona uminister uyaphuma emaphepheni uyaphuma eradio eTV ekhuluma lalolu daba kodwa ke nxa sesithina sifuna ukukhuluma laye esivala umlomo esithi yena indaba le iphambi womthethandaba ayisikho khonoko.
Bebekhona abenhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu okubalisa eye Occupy Africa Unity Square ukuzasekela lokhu kufola unobhala wayo uCharles Nyoni ethi abenhlanganiso yakhe befuqwe yikuqholoza kwamphathi intambo wezemfundo uDr Lazarus Dokora kulolu daba.
So lokhu asivumelani ndakho so sibuye lapho ukuthi sizobambana le Prayer Network of Zimbabwe sitshengisela ukukhala kwethu ukuthi hayi lokhu kasikufuni ipledge yaboleka abayikhiphe njalo abantwana bezimbabwe abachiwe bazikhethele lokhu abakufunayo nothi kubafosa ukwenza lokhu okufunwa nguDokora Esko.
Abasakhulayo labo bazile ukuzasekela lokhu kukhonona kwabokholo lwesiKristu elizweni okubalisa uPride Mkono otshela intatheli izindaba ukuba lubaphatha kubi labo njengaye wonke olikholwa.
Siyabona njalo ukuthi uhulumeni weZimbabwe usefuna ukuthi abantu abantwana bamaKristu abagcwele ezikoleni zethu bebe bekhuleka i-national flag. Lokho esingavumeli lakho ngoba i-national flag asonkulunkulu, asonto yophilayo, asonto yokuthi bengafuna ukugqibilizela wonke umuntu ukuthi ebeyikhuleka.
Ebengekho amapholisa ukuba khapha njengalokho okwandise ukwenziwa lapho uZulu efola, ebebabukele nje egcwele indawo yonke, kabazange bavume ukwethuselwa lalapho sebehanqwe ngamapholisa ngesikhathi bedlula phambi kwedala lephalamende beke bavinjwa kancane kodwa bayekelwa bezihlabelela besiya lapho bebelubhekise khona. Ngimele iStudio 7 ngise Harare ngingu Mavis Gama.
Kubotshwe abasakhulayo abalitshumi lambili kobulawayo namuhla ngesikhathi bezama ukuyatshiya izikhalazo zabo kumphathintambo waleli dolobho unkosikazi Eunice Sandi Moyo emhlahlandlela. Ababotshiweyo laba ngamalunga enhlanganiso ezibalisa iTajamuka leBulawayo Youth Arise njalo bakhululwe bengetheswanga cala. Abasakhulayo laba bebejonge ukuyacela unkosikazi Moyo ukuthi afikise izikhalazo zabo kumongameli Robert Mugabe ezigoqela ukukhalaza ngemisebenzi, ukusola ubusela abantu benziwa iziphathamandla zikahulumende kanye lokusola umbuso weZANU-PF. Bakhala njalo ngomsekeli kaMgabe umnumzana Phelekezela Mphoko, yena osehlale ehoteleni okwesikhathi esedlula umnyaka besithi udlalisa imali kahulumende. Sixoxe lomunye wabasakhulayo laba umnumzana Gift Siziba.
Sisuke-ke njengabathi sike sithi wona silandele i-constitution yelizwe ukubana i-petition akufanelanga sitshela amapholisa ngaphandle nxa kwe-demonstration. Sisuke sithi wona sasafika-ke emhlahlandlela kulama-ofisi kahulumende lapho esuke khona-ke waba-ke le riot-ke amapholisa adlula ekhulu ahle asigombolezela khonapho wahle wathatha ingene enkambeni yasedrimbo.
Kubotshwa bangakhi?
Sibotshwe lamajaha singu-12 basifakile entolongweni abanye abangu-30 besebe phandle bangena thina singu-12 lapho abathethe khona ama-detail ethu. Lapho sime khona njengabatsha sizimisele ukuba naye incwadi yethu i-petition yethu sinisile uhulumende singesabi njalo sikhuluma ukuthi thina sisidikile njalo njalo.
Balikhulule lonke?
Yes, sonke sikhululiwe ngoba sizafonela-ke amaloya ethu-ke uyingengisabazitha ngendaba yethu abazimbabwe lawyers for human rights njalo futhi singasambela amalungelo ethu njengabatha ukubana amapholisa akanamvumo ukubana esibophe nxa thina singelacala ngoba besingayenzi i-violence besihamba ngokuthula ukuthi sihambise indaba ezihluphayo kuhulumende walelizwe. Ngakho khonoku ukwazi amalungelo ethu njengabatha siyenze kwabasobala kumapholisa ukubana indaba yethu ime kanje sihlambisa i-petition njalo kasibuyele emuva njengabatha. So khonokhu kwenza ukuthi hhayi eda oright nxa kuyukuthi i-demonstration kufanele amapholisa yazise manje thina besihambisa i-petition yethu.
Kabazange balihlukuluze?
Hayi, ukubahlukumeze nje ngendaba zamafoni nakhonokho nje kodwa akuba azange kube lo muntu etshayiweyo ngoba sonke bathi balekanga simethi khonapho endaweni yethu ebehlukumeza nje ngendaba zokusetshenziswa kwamafoni nokuthatha kwezithombe.
Umnumzana Gift Siziba lilunga lenhlanganiso yeTajamuka sixoxe laye ekobulawayo. Kunjalo nje omunye wababotshwe betshengisela ngempela sonto besola ukuhlala ehoteleni kukamnumzana Phelekezela Mphoko umnumzana Semjorwadza ukhululwe namuhla ngemva kokuhlawuliswa imali yesibambiso ibail engamakhulu amabili $200. UJorwadza utshelwe ngomthethwandaba ukuthi engalokotha luxobe ehoteleni yeRainbow Towers lapho okuhlala khona uMphoko. Silokhu sikudaba olufanayo, ibandla le-MDCT namuhla lisole kakhulu umnumzana Mphoko ngokufananisa ukuhlala kwakhe ehoteleni lokuhlala kukamnumzana Morgan Tsvangirai endlini ayithengelwa ngohulumende esayinhloko kahulumende. Ekhuluma lephephandaba leChronicle, umphoko yena oselomnyaka owodwa lenyanga ezimbili ehlala eRainbow Towers eHarare, uthe uhlala ehotelini nje ngoba indlu ayithengelwa ngohulumende ayikalungiswa yaphela. Ngaphandle kwalokho, uthi akulamahluko phakathi kokuhlala endlini lokuhlala ehoteleni. Wengeze wathi engakakhethwa ukuba ngumsekeli kaMgabe ungumuntu obevele esihlalela ehoteleni yeMichaels ezibhadalela. Kodwa esengene kuhulumende ususwe kuleyo hotela wahlaliswa eRainbow Towers lapho asebhadalelwa khona nguhulumende ngemali kaZulu. Uthi njalo ukuhlala kwakhe ehoteleni akuthiyananga lokuhlala kukaTsvangirai endlini kahulumende. Kodwa isiphathamandla seMDCT umnumzana Abednego Bebe uthi kavumelani lamazwi kamphoko.
Ambona ukuthi ungakuqathanisa ukuhlala ehoteleni obhadala khona iservice at a rate eya everyday. Usidla khonapho yonke into seza kwakho. Ukukhompela komuntu ohlala endlini eyathengwa nguhulumende emthengela ukuthi ahlale kuleyo ndlu ngaleso sikhathi esenza lowo msebenzi. Bangaki abahlala ezindlini zikahulumende abenza imisebenzi kahulumende bathi nxa betshiya kuthiwe ipension yabo, ipension anikwe indlu le mali phezulu. Siyakwazi ukwenzakala khonokho. But okuqakathekileyo ukuthi ufanele bekwazi ukuthi lowana-ke okwendaba yepentsheni yakhe uMgabe lokhu esesaba ukuyikhuluma. So ngaleso sizathu uhleli kuleya ndlu ngoba uvele yindlu eyathenga ithengela yena ekulowo msebenzi. Yena umphoko uthengelwe indlu, asikukhompeke ukuthi yindaba engafuni ukuyahlala endlini yangkhona njengoTsvangirai ohlala endlini kahulumente. So nxa kuyukuthi ucabanga kanjalo engu-vice president welizwe then silomnyama njengamaZimbabweni.
Ngezinye indlela ucatha ngomunwe lapho uphoko.
Ucatha ngomunwe yakhona la ngomunwe, ucatha ngotshani njengentethe. Ngoba uyabona intethe uyabona ihlala phezu kokuqungi lokhu ibhoda ngokucungi sithi kayibonakali. So yikho akwenzayo khonokho. Njalo okuqakathekileyo kufanele sibe kwazi ukuthi kona kanti okwenza ukuthi yona le indlu ayithengelayo athi yena iyafakwa le security engapheliyo kulokhu kudliwa leyo mali edliwayo eSheraton kangako ngokunjani security bani engapheliyo. Nxa kuwukuthi kuliqiniso ukuthi kona indlu le ikhona ifuna leyo security, sileminyaka emingaki yathengwa kumele silezinyaka ezingaki, leyo security okuhamba okunganani, kasinike phela i-timeline yokuthi yena kukhanye ngani sebezaqeda senza phuma ngelani ngalo. Ayikhona ukunsara ensarela kwampana ensarele ehoteleni ngoba uyazi ukuthi uhlala ngale uyabe sekhangele impilo yokuthi other than ukuthi kuyabe siphekelwa ngabantu abalambayo abangaholiswa nguhulumende abangaholiyo, uyabe besekwazi ukuthi kuyabe sekuthiyena laleyo hotela. Yindoda nje sibone ngani sisezulwini nxa ihlezi eSheraton.
Uthi umphoko engakaphiwa umsebenzi wokuba ngomsekeli kamongameli wayevele ehlala ehoteleni, wayehlala eMichaels esibhadalela ngeyakhe imali. Ngokumhlalisa futhi ehoteleni lapha, uhulumende engaba ezama yini ukulandela indlela abevele phila ngayo engakangeni kuhulumende?
Uyabona nxa wayehlala ehoteleni ekwazi ukuthi ehoteleni kuyahleleka kumnandi kuyona le hotela ayehlala kuyo. Ngabe wahle wahlala khona kwatshengisa phela ukuthi yena uyakwanisa ukuhlala ehoteleni. Manje ukuthi abesesimbuluzela ngemali yethu e-red payers ayiye simbhadalela kathesi asitshele ukuthi yena uyakwanisa ukuhlala ehoteleni. Kabhadale kwapho ukuthi sibone ukuthi uyakwanisa ukuhlala ehoteleni. Lokuthi asitshele ukuthi yena uyakwanisa ukuhlala ehoteleni yikusidelela komuntu omdala.
Umnumzana Abednego Bebe ngumqoqi wenhlelo zebandla le-MDCT. Sixoxe laye ekoBulawayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Uhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection kusasa sikhangela ukutshengisela okwenziwa izizalwane zeZimbabwe kulezi nsuku emigwaqweni lebulenjini zisola ukungethembeki okwenzakalayo kuhulumende kanye lombuso weZANU-PF. Nga lifuna ukungena kuhlelo lisazise nge-WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Asihlanganeni kuhlelo The Connection lilami uNtungameli Nkomo lomunye wami uTatenda Gumbo. Singene kwezi vela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umthethwandaba waphezulu owe Supreme Court kwele Melika wethule isinqumo sokuthi uhulumende kalamandla ukumisa abesifazana abazithweleyo ukuthi bakhiphe izisu. Siphetheza kwamanye amazwe ngokuya kwele Bhilitane. Ukungahlaliseki kwalelo lizwe kuqhubekela phambili kulandela ukhetho lwe-referendum olunqume ukuthi eleBritane lisuke kumanyano we-European Union. Abasebenzelana labasakhulayo sebekudaze ukuthi kwengezwe inhlelo zokuvikela ukusetshenziswa kwezidakamizwa ngesikhathi kukhwela inani labatsha elizisebenzisayo. Kubika uNotando Spanda.
Abasakhulayo bathi indikimba yokunanzwa kolanga le-International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking obelunanzwa emhlabeni wonke jikelele izolo ethi Listen First luyibeka kuhle indaba yokuqakatheka kokukhulumisana lalabo abazithola besengozini eyokusebenzisa izidakamizwa lalabo asebeqalile abadinga usizo lokuzitshiya. Ukucubungula kwenhlanganiso ye-Anti-Drug Abuse of Zimbabwe kuveza ukuthi phezu kwamashumi amane ekhulwini 43% labantwana besikolo liyabhema insamo kumbe igwayi. Iningi elisakhulayo lisebenzisa imithi yokukhwehlela kanye leyomkhuhlane wengculaza ngendlela engayisiyo lingalandeli iziqondiso zokuthi kumele inathwe nesilinganiso esinganani okwenza igcine isidaka. Osakhulayo u-Arnold Mthethwa owelokitshini leNkulumane uthi iningi labosowabo liyabhema njalo liyadakwa okwenza kube nzima kulabo abangakaqalisi ukuthi baqhubeke bengabhemi. Okwenza kube nzima ngamandla kuthi ukuswelakala kwengcithi labadala kanye lendawo lapho osakhulayo angathola isixwayiso ngalolu daba kumbe usizo lapho eseqalile ngoba kuleli kuqakathekiswa ukubopha hatshi ukuphathisa.
As young people, sidinga abantu abazwisisayo abangasicebisa and not always punish. Sidinga ama role models aziphatha kuhle azasikhuthaza ukuthi ukubhema kumbe ama drugs are not cool.
Omunye njalo osakhulayo uJafet Ndlela uthi wonke lokhu kudakwa bakwenza ngoba kungela imisebenzi elizweni. Limithi uthi iphinda ibaphe izibindi zokwenza imisebenzi yokuganga efana lokusela engeke umuntu ayenza engadakwanga.
Kunye imisebenzi kulo msebenzi vele ngayithwa ukuvila kunathwa lo umuntu ezisebenzela kuhle ngayithwa kunathwa vila akungela ndaba lapho.
Isiphathamandla kugatsha lwezempilakahle lokondliwa kwabantwana unkosikazi Dorcas Sithole uthi kudubo lwezidakamizwa kanye lemithi engasetshenziswa ngendlela sokuludaba abaphatheke ngalo kulezi nsuku ngoba luya lukhula.
Initially, Zimbabwe was a transit for illicit drug abusers.
Ekuqaleni elakuleli lalisetshenziswa njengendawo lapho izidakamizwa ezazidlula khona zisiyathengiswa zisetshenziswe kwamanye amazwe. Kodwa lokhu ilizwe laqala ukusebenzisa imali zakwamanye amazwe sezithengiswa njalo zisetshenziswe kabanzi kuleli.
Umnumzana Thembani Ngwenya oyisakhamuzi uthi bayalwazi udubo lokuthi abantu babo babhema njalo banathe imithi engalunganga.
Ukuba kwazi siyakwazi. But kudingakala indlela zokuthi sikunqabele kunokuba abakwenzayo abantu bethu izinto ezingekho right. Kanti singamkhipha egluini yakhe leyana kumbe engomeni yakhe uyamsanga akula equipment. Sisalwisa kanti ukuthi kube ne-equipment kube lani ukwenzeka ukuthi abantwana bengayenzi izinto ezingekho emthethweni.
Osebenza kwezempilakahle unkosikazi Margaret Ncingani uthi kuqakathekile ukuthi abantu ikakhulu abasakhulayo bananzelele ingozi yokunatha imithi ngendlela engayisiyo ngoba isiqondiso esikumithi le kanye lokudingakala kwencwadi evela kubodokotela anduba uthole imithi ethile ikudinga ukuvikela uzulu kumithi eyingozi lapho inganathwanga ngendlela.
Uhlupho lwale mithi yikho odokotela beyisithi kumele inathwe kuphela okwensuku ezithile umuntu behle bemise ngoba bayakwazi ukuthi iyabulala ingqondo, iyadaka umuntu agcine esenza izinto ezingafanelanga.
Unkosikazi Sly Mpabanga ngumzali olomntwana owaba nomkhuhlane wengqondo ngenxa yokubhema lokunatha okudakayo athi weza eGoli esengumuntu othanda izidakamizwa ezazimenza abelolaka angaze azi ukuhlalisana labantu.
Because as it is mina kunjeff kodwa umntwana oke wakuthatha khona okanje but kakuthathelanga lapho kuthathele eGoli. So right now umntwana unjani under medication at least ngathi medication yancile inganisi njinjile but at first ngayimesaba ukuba la endlini because wayekwanza ukuthi abeye lodlakile asitshaye abulale izinto esecrave esefuna ukuthi athole izinto zakhe zona ziya.
Inhlanganiso ekhangela ezempilakahle emhlabeni wonke jikelele iWorld Health Organization isixwayise ohulumende ukuthi baqakathekise ukuvikela ukumemetheka kwalolu dubo kanye lokusekela labo abadakwayo hathi ukuqakathekisa indlelo zokubabopha. Ngimile iStudio 7 ngingunothando Sibanda.
Kweze midlalo lamhlanje iqembu le Highlanders ezikamagebula phela selikhokhela ngemiklomelo emibili phezu kwengalane ye-Premier Soccer League ngemva kwemidlalo ebikhona ngempela viki. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu le-Highlanders lithe ngokunqoba elikwenzele ZBC Kariba nge-1 kanyanga yesonto lakhuphula inani lemiklomelo elilayo la kumajumi amabili lesithupha ngemva kwemidlalo elishumi lanye. Umdlali osakhulayo uAdrian Sila uyohlehlela iqembu leBhoso ngehlandla lokuqala lomdlalo kodwa abafana beBhoso abasadlalanga kuhle ngehlandla lesibili njalo ukapteni waleli qembu uFelix Chindungwe uthi bavale ngebheju ukuze bengahlohlwa.
Hayi abona ukuthi vele kade sikwazi second half basavuya ngathi kwajekile ukuthi sivale kuphela khona besabe sindabuka.
Kundawo yesibili engalaneni yemiklomelo kutholakala iqembu leCapes United lona elilemiklomelo ngamachumi amabili lane njalo elinqobe leBulawayo City ngethuka 1 ngesonto. Iqembu leFC Platinum likundawo yesithathu lilemiklomelo ngamachumi amabili lantathu njalo linqobe leTriangle ngethuka nyanga ngomgqibelo. Iqembu leFC Platinum lona selidlale imidlalo elichumi njengoba umdlalo wawumele liwudlale lelechickenini wedluliselwa phambili ngensuku lapho iqembu lesizwe ebeliphatheke khona kumncintiswano weCOSAFA. Kundawo yesine kuleqembu leZPC Kariba lona elilemiklomelo ngamachumi amabili lanye ukuthi ngemva kwalo kuleqembu leDynamos lona elilemiklomelo elichumi lesikhombisa njalo elinqobe leHarare City ngethukanyanga ngomgqibelo. Iqembu leTriangle likundawo yesithupha lilemiklomelo elichumi lesithupha ukuthi ngemva kwalo kuleqembu leHarare City. Kundawo yethoba minembili kuleqembu leHawumayini lona lilemiklomelo elichumi lane njalo elibe ngujikilo bhanqa 2-2 leqembu leChapungu ngolwesihlanu. Iqembu leBulawayo City likundawo yethoba munemunye njalo lilingene ngemiklomelo leHawumayini. Kundawo yechumi kuleqembu leChicken Inn lona elinqobe lecholojo nge-1 kanyanga omgqibelo njalo lilingene ngemiklomelo leqembu leWange lona elizadlala lalo ngolwesithathu enkundleni yeColliery. Iqembu leChapungu likundawo yechumi lambili lilemiklomelo elichumi lanye okulinani eliphethwe liqembu leNkezi Platinum lona elinqobe leBorder Strikers nge-1 kanyanga omgqibelo. Abafana beMtare City bathe ngokunqoba iqembu leWange nge-1 kanyanga ngesonto baphakama bayahlala kundawo yechumi lane belemiklomelo yithoba munemunye. Endaweni yesibili nxa usuka ngaphansi kwengalane kuleqembu leCholojo lona elilemiklomelo yithoba munembili kuthi emsileni wengalane kuleqembu leBorder Strikers lona elilemiklomelo emithathu. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Kwanelo kwalamhlanje mthwakazi sengilichiya ku-Live Talk lapho esikhangela khona umkhuhlane wemvukuzane olivalelisayo nguntungamilinkomo lilani.